Bekuse gcwele kakhulu ukuthi uPresident Chamisa namaqhetha ke bafake udaba emthethwandaba ngendlela ephakeme kakhulu bazise umthethwandaba ukuthi ukufakwa esikhundleni kukaPresident Chamisa kwenziwa emthethweni kulandela isisekelo sombuso se-MDC bathatha nesisekelo leso basinika idale bathe beqede lapho basebekutshengisa njalo ukuthi umama uThokozani Khuphela okade kuthiwa ufunakala ukuthi mhlawumbe angathatha umbuso uveleni ngumbusi kwelakhe ibandla ngakho ngeke abuse amabandla abe mavili ngalolo hlobo sokumele ukuthi sazi ukuthi umthethwandaba wona ufuna ukuthi uthini uthi mhlawumbe unkosikazi kumbe sithi umadamu Khuphe kufanele akhokhele amabandla amabili ngalini.
Siyananzela ukuthi labo baphile ezabo izizathu zokuthi kufanele kube nguye unkosazana Khuphe.
Kazicacanga ukuthi bakhala ngokuthi kuthiwa babone ngani i-constitution kukhona lapho yabhala khona kwangezelelwa u-S wayengafanelanga abe khona ngakho wafanele kube lo-president u-vice president eyi-1. Kukanti-ke phela isekelo sombuso siyatsho ukuthi vice president okutho ukuthi ngesindebele babe bebaningi labo abasekeli bomkhokheli ngoba phela ziningi izikhundla laphana ezibhalwe kusekelo sombuso we-MDC zibhalwe secretary general kungena S ekucineni president kungena S ekucineni secretary for elections akuthiwa nga-secretaries imiseke yangkhona ingabe yenzakala endaweni eyi-1 kuphela ku-vice president yenzakala indawo eziningi kuthiwa vice president vice president vice president kutshengisa ukuthi phela isekelo sombuso savalwa ngu-president uTsvangirai lapho faka upresident Chamisa isikhundla soba umsekeli wakhe ekhangele isekelo sombuso welizwe angiboni mina kwinto engaphikiswana ngayo leyo ukuthi lelo phutha lenzala kuphela endaweni eyi-1
kuyini elikukhangelele kusinqulo
akutshintshi lutho ukuthi Supreme Court kumele Supreme Court liza kuthini ngalolu daba ngoba ubukhokheli be-MDC kabusuki emadale buphuma ebantwini abantu bazalokhu bekhokhelwa ngulo umuntu abaye bemkhethile